impela ube kumele ukuthi sibe lomcimbi owenkosi mhla ka 8 December nge weekend ezayo. Yikho ke salandela lo mthetho weZimbabwe ukuthi sazise amapolisa ukuthi khona sizabe sivuthene ngesabatha lanelandelayo kungumcimbi wenkosi okugqokisa inkosi izembatho zayo. Yikho ke amapolisa asethe khona wona hayi akungeke kuphumelele lokho. Babeka izizathu zabo emveni kokubana sihlangene kubuye abantu abavela kwa-DA kwabuya abantu kade bebathi bona izakhamizi engingabathi mina abamele izakhamizi ama-residents kwabuya wonke ama-security agents ayekhona emhlanganweni lo labekhansili koBulawayo. Yikho-ke bathi bona hhayi kungaba nzima kakhulu ukuthi khona umhlangano wethu lo uphumelele ngezizathu abazibekileyo abathi bona bona e-White City Stadium laphana kwaba lo msindo njengobana labona umongameli kwaba le bhombe laba khona kwaphosa kwalimala abantu. Yikho-ke bathi ngesizathu ezinjengaleso kukhanya kuba nzima ukuthi khona basivumele ukuthi khona siyenzele umhlangano. Esinye isizathu abasibekileyo ngesokuthi njengobana kathi sisiya kuKhisimusi sivala lezikolo amapolisa azabe nomsebenzi omnene kakhulu. Bazobeka esinye isizathu esokuthi khona le nto eliyenzayo manje njengoba ningekho esisekelweni sombuso welizwe kuba nzima ke ukuthi khona bathi le into iqhubekele phambili.
Kahle kahle injongo yomhlangano le ubungwane.
Injongo enkulu eyalo umbuthano uwe okwakuqala kube kuyikuthi inkosi ilezembatho zayo akade kumele ukuthi khona izigqokiswe. Ngithemba ungakhumbula la ukuthi laba ama-church labo bagqokisana izembatho zabo. Kanti-ke lakithi ngapha emasikweni lakho futhi sithi nxa ugqoke izembatho zethu kuba lo mcimbi abantu bajabule. Pho-ke lo umcimbi okuyiwona wokugqokisa inkosi yethu umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ukuthi simgqokise thina njengabantu, simamukela thina njengabantu.